Disendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 31 kumfumfu 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla.
Sonke sebesesi-exit sathi yajabula ukuthi hawu naso-ke imali sokubuya mhlawumbe sokuzaba ngcono sokuzaba nje ngapha sokubuya kuyo okunye kuthiwa hhayi lokhu akusenjalo.
Ukwehlukana kwemibiko ethulwe ngusibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe lo mphathintambo obona ngezemali phezu kokwethulwa kwemali entsha sokuthiye abanye betitekile.
Umhlaka lo ngokuthi khona nxa benikana izimali abayebezinikele ke iministry yona ngokwathi kuya kithi njengama-committees sizokutsho ukuthi hayi imali sibili siyiphiwe.
Umhlangano wokuhlela uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende ngomnyaka ozayo uyaqala namuhla eVictoria Falls. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukwehlukana kwemibiko ethulwe ngusibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe umnumzana John Mangutshka lo mphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube phezu kokwethulwa kwemali entsha sokuthiye abanye betitekile. UMangutshka wazise ngolwesibili ukuthi uhulumende uza kwethula imali entsha i-$2 le-$5 kumaviki amabili alandelayo ezasetshenziswa ndawonye lamabhondi avele ekhona. Kodwa uNcube utshele intatheli izindaba ukuthi imali entsha kudala yethulwa. Uthi osokusenziwa yikuyifaka emkambo wemali. Lokho kudide abanye ingqondo abathi kabasakwazi ukuthi okuyikho yikuphi. Kodwa bakhona abanye abavumelana loNcube abathi imali entsha yethulwe kunyanga ezedluleyo lapho uhulumende azise khona ukuthi imali yebond ama-RTGS kanye lemali esemabhukwini abantu isisaziwa ngokuthi iZimbabwe dollars. UChris Kande weStudio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso yamaTheveleland Development Initiative umnumzana Freeman Ncube ukuze sizwe imbono yakhe.
Engingakutsho ukuthi kuphica abantu abaphansi abasekhaya even lakuma-rural areas because babengasazi ukuthi kanti sonke sebesesi-exit singathi siyajabula ukuthi hawu naso-ke imali sokubuya mhlawumbe sokuzaba ngcono sokuzaba nje ngapha sokubuya kuyo okunye kuthiwa hhayi lokhu akusenjalo. Mina lokhu angikwazi ngalokho ngisazokuzwisisa nami ngiyezwa ngani or something like that. So kugcina kungasazwisiseki ukuthi kanti kwenzakalani ngoba okwakhathesi iqiniso lihle abantu bayakhala kunzima ngomnotho ekhaya.
Manje imbiko enje asithi wena ungumuntu ofuna ukuthi uyesungula amabhizimusi kumbe wenze okunye okungaletha umsebenzi eZimbabwe, nxa ususizwa imbiko enje ungathinwe?
Kuyaphambanisa kakhulu kakhulu kulabo abaphandle ngathi even ngabe ngabelungu ngabe ngabantu abamnyama kodwa ngesikhiwa ngisithi ama-investors abangafuna ukuthi babuye osomabhizinisi abakhulu bazochitha imali yabo bevula amakhampani ukuthi sikwazi ukuthi sithole umsebenzi. Kuba nzima ngoba bagcina labo bengasakwazi ukuthi hawu besithi silethe imali ukuthi sizoxasa ukuthi uvule amabhizinisi ngoba sesizwile ukuthi hawu lani selithembisile ukuthi sokuzaba le mali enje ezathi sizakwazi ukuthi senzeni siholise abantu bethu. Manje uma sokunjalo-ke hayi othini sike sime siphinde silale yinto lokhu isahlali senzakala bayabuya bake bathi hayi wothi sibambe ama-break ngoba sikwazi ukuthi kathi sokusenzakalani futhi.
Manje nxa sikhangele imbiko yona leyi engani ayicacanga, inga itshengisani kuhulumende? Uhulumende lo uyazini akwenzayo kumbe lokhu sokutshengisa ukubana hayi utshelwe ngamanzi?
Yazi kunzima ukuthi uzwe ngoba ngelinye ilanga uzathi ungena kwekunye lakho khonoko okwama social media uzwe kuthiwa IMF isijabulile ukuthi sesibhadele isikweletu uzwe ngapha kuthiwa uzokuphinda ngapha uzokuthiwa hayi kunzima akula mali ethe akulani ngapha uzokufuthi kuthiwa abantu abaholi akwenzakala so uyazi kuyasiphica lokani ukuthi awusakwazi kumbe kulobuhle kulobubi amakhanda aphambeni and I sit ayisimi ngedwa abantu bonke nje emphakathini especially lapho mina engikhangelela khona with the organization yami like eMathebelelendi abantu bayabuza kanti Ncube khathapha sokusenzakalani kambe shuwa sizathola amagamba zapho sizakuthini kuya confuse so asikwazi ukuthi angike ngisho amanga mabo ukuthi ngithi uhulumende akazi into ayenzayo or ngithi uhulumende uyayazi into ayenzayo siphakathi laphakathi kungenzeka angakwazi akwenzayo kungenzeka uyakwazi akwenzayo kodwa nxa ekwazi akwenzayo akasitshele lathi sihlale sinjani inhliziyo zethu sikhululekile ukuthi hhayi abantu laba bayasebenza kule nto enje abayenzayo asike ensimeni sibone ukuthi kuhamba njani.
Umnumzana Freeman Ncube ngumkhokheli wenhlanganiso yeMathebeleland Development Initiative.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 9825 kHz ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7 am. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave ku 4930-13860 la ku 15460 kHz. Ku Live Talk tholakala ku shortwave ku 4930-13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Umhlangano okuhlela uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende ngomnyaka ozayo owe-2020 Parliamentary Pre-Budget Meeting uyaqala eVictoria Falls namuhla lapho amalunga edale lePhalamende abaphathi ntambo bakahulumende ingcweti kwezenotho osomabhizimusi labanye abazahlanganisa khona amakhanda bebonisana ngokuthi ibhajethi le ingamiswa njani. Amakomiti ePhalamende aza kwethulela lumbuthano lokho akufumanayo emihlanganweni yokuthapha imbono kaZulu ezabelweni. Usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe umnumzana John Mangutsika lo mphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube labo bakhona kulomhlangano wona ophela ngeviki ezayo. Sixoxe lomgcini sihlalo wekomiti yedale lePhalamende ebona ngezokwethulwa kwemibiko njalo emela ipinga North edale lePhalamende umnumzana Prince Dubeko Spanda wachasisa okunengi.
IParliament phela yiyo enika imali kwi-executive. So ke umhlangano lo ngokuthi khona nxa bethe bona bahlala phansi bevodwa ngale njenge-treasury kanye namanye ama-line ministry. Nxa benikana izimali abaye bezinikele ke i-ministry yonangokwayo sikuya kithi njengama-committee sizokutsho ukuthi hhayi imali sibili siphiwe. Esiphiwe imali nansi kodwa thina umsebenzi esifuna ukuyenza ngumsebenzi ongaka. Ngenxa yobuningi komsebenzi lo esifuna ukuyenza lokuphakatheka kwawo asibone ukuthi khona imali esiphiwe yi-treasury ingaba imali engenele. So ke besicela kini njengekomiti ukuthi lisisekele ukuthi kasinikweni imali eyenelayo kumsebenzi lo esifuna ukuyenza. So ke ikomiti nxa siyakhuluma ngingakupha nje umzekeliso ukuthi iminyaka emibili edlulileyo ngake ngaba ngobamba isikhundla sokuba ngu-chairman we-health committee. Safika sayengezelela imali ye-health committee by close to 80% kulalokho eyayikuphiwe. Sahle savumelana njengamalunga edale lePhalamende sonke ukuthi hayi nxa kwezempilakahle kungangezelelwanga imali then leyo bhajethi lokuyapasa ayipasa ePhalamende okusho ukuthi ilizwe liyahlala lingela bhajethi. Kumbe ngasithi i-cabinet yona ngokwayo bayahlala phansi njenge-executive batsho ukuthi khona hayi i-ministry enje siyayinika lokhu, i-ministry enje siyayinika lokhu. Kodwa sekusiba ke kithi njengePhalamende ukuthi siyavumelana nabo yini ukuthi for example imali eningi ayiye emasotsheni sina sisithi khona hayi kufuze ukuthi kulinywe abantu bedle besuthi so yikho esiyabe sicubungula ke amalanga wona lawa aqalisa kusasa kuze kuyeshiya ngesonto
ngezinye indlela iziphathamandla zikahulumende ziyalalela izixwayiso zenu
kuqakathekile kakhulu ngoba kulapho ke idale lephaliyamende elitshengisa khona elelula khona amandla alo ukuthi hayi umsebenzi wokunika izimali ngowethu kasomsebenzi ka-executive. I-executive umsebenzi wayo yikuthi isebenzisa imali ababe beyabelwe yithi njenge-parliament. Bangaqeda ke ukuyisebenzisa bese sithi awuthi siboneni ukuthi liyisebenzise kuhle yini njalo silipenini yini futhi enye imali. Ngingakupha nje umzekeliso kwethu i-committee eye-media. Ubuyile ke u-permanent secretary wazokhuluma ukuthi besicela ukuthi ngomnyaka ozayo uqalise njalo ama grants esiya ku-ZBC kodwa thina sasesithi ke njenge-committee hayi kunzima ukuthi khona okwakhathe sithi ZBC iphenini imali singakaqali sabona ukuthi kanti yona imali vele abanayo kanti kathesi nesimo sabo vele siminjani basebenza njani njenge-ZBC sasifuna nje uphoke ukufaka imali kaZulu lapho esingelaqiniso ukuthi yakuyasebenza khona so yindlela esebenza ngayo
uhulumende uthi usethula imali entsha kukhona yini okunye likukhangelele kulo mhlangano kumbe kuxoxwa ngenjongo kuphela kukho okunye okuzaba khona eceleni njengokuthi lizwisise ukuthi imali le ethulwayo izaphatha njani inkelo
zemali sizakhuluma ngakho mamhlanga kodwa esingasoze sikhulume ngakho ukuthi le mali nxa ibuya ibuya imhlobo bani okuyikho kusihlukuluzayo njengoba kathesi sihlezi njengamalungu edwayela ephaliyamende ukuthi kanti vele yona ibhajethi yethu siyayenza ngemali yiphi okwenzakalayo ukuthi leyo mali ivuka isibolile ivuka isiphele amandla nxa siyakuthi i-health kayiphiwe imali siyakuthi kayiphiwe malini ngoba namhla ungathi kabaphiwe ebillion kusiyafika iviki ezayo ibillion yonaleyo kuyabe sokuyi-200,000 imali yakithi khonapho so ke yiwo ke umbuzo esinawo kathesi njengamalungu edwayela ephaliyamende ukuthi pho manje le ibhajethi nxa siyihlela sizayihlela sithembe kuyiphi imali ngoba eyethu ayithembakali uyayishiya ilapha namhlanje ivuke kusasa isilaphana okungakuyakwenza ukuthi konke labele kuhlelile kulahleke.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumgcinisihlalo wekomiti yedale lephalamende ebona ngezokwethulwa kwemibiko njalo umela iPinga North edale lephalamende. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseVictoria Falls. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi eleBotswana selibophe izizalwane zaseZimbabwe eziphezu kwenkulungwane ezine ebezizama ukungena kulelo lizwe ngaphandle komthetho kusukela ngozibandlela. Iphephandaba linye njalo lithi kubotshwe abafundi abalitshumi lanhlanu abenza uForm 6 eGebhuza Secondary eWange. Ngemva kokutholakala bele phepha lomhloliso wezifundo ze-economics, ebelingakabhalwa njalo lingakabonwa ngabanye abafundi kanye lababalisi. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salbonani Studio 7 labalaleli ngicela ukukhuluma okunhlabayo okusihlukuluzayo lapha eZimbabwe. Undoda othwa uMnankagwa lomthuli befailed totally ngamasela amankalakata zamasela befailed they are looting amaminerals they are looting yonke into alaba madoda sebehlulekile angikwazi kodwa ke isiphetho bazakhitshwa kuphela.
Sawubona umsakazi salibona nibalaleli ya indaba la engisolayo ngendaba ebelikhuluma le eyokubana abantu abasemazweni be-contribute ukuvusa umnotho. Indaba yokuthi nje eZimbabwe akula lutho olukelwaba nempumelelo kuma-programs wonke abekwa nguhulumeni loba ababekwa ngabantu bezana. Ngani sitsho njalo ngoba nje abantu laba babhizi nje bathatha imali besifake esikhwameni zabo. So ngaze kube yiprogramu enjalo bese siye ezandleni ezirongo. Into engaba ngathi baba serious ngayo abantu bezano yinto ayabe bafakela imali esikhwameni zabo. Le ukuthi omunye umuntu ezama ungathi uthiwa uvusa something ilizwe libe ngcono, hhayi ngamanga lawo, ngamanga amhlophe, ngamanga ende zizalwane zeZimbabwe isemazweni, lingafaki imali yenu, thumezelane nje imuli zakini abantu bebezidlela imali bethenga impuphu nje, hhayi ukuthi khona uza investa nje. Batshona abadala abaningi bashiye ipentsheni zabo, imali zahamba futhi khona ungathatha imali kathesi usuthi wathi wainvesta eZimbabwe. Shanani lakho lokhu.
Yebo, sarbonani lonke maZimbabwe amanhle, linjani lonke? Ngiyalibingelela ngegama lenkosi uJesu, ngithi linjani lonke eZimbabwe phakathi eZimbabwe yonke, lupane endamuleni endengweni lemakhovula legwambavali legubungane legandangula lesingaranganda, ngithi linjani lonke lani khona ngapha emabhonobolo lasemzola lengombane lupane, ngithi linjani lonke khona ngapha lemanganganga. Ngiyalibingelela lonke bakithi, ntulinjani naso nendaba. Hayi, siyezwa mpela umumo weZimbabwe, heshi bafowethu, nomali sithi lizama ukupha Zimbabwe, okugcineni lizokhala mpela izano zidlula imali yenu yonke. Aliyezwa madoda leti lesifisa ukuphathisa eZimbabwe lokwenza amabhizinisi yenu, hayi hambani livula amabhizinisi yenu. Lidlala ngesikhathi liye kubizwa Zimbabwe ZANU-PF, lizayenza business wenu, licele lizosola mpela, ikhiphe imali zenu emlekeli wabe, imali zenu lizibekileyo, bazolidlela imali zenu zonke zasala lekhala. Lingathi libona nje into zingahlangani mpela, liye kuthi lithatha imali lifaka phakathi eZimbabwe, liyabe lithi lezane, aligcini imali zenu, gcinani imali zenu lezo kuzophuma umbuso weZANU. Inkwela kaqali lezi nhlelo zena kahle lithembile umuntu osembusweni. Bona izivaka tesimanje isemaphakathi kwenkinga, ama-sanction agcwele kiyo yami eZimbabwe, avela iphefumula ila chance, ayiphumule vele iZANU-PF uzosikwanisa ukuyenza inhlelo kahle khaya. Navela ngithi ayithandi vele, inzonzisa kakhulu ngendlela yokuthi yadla lo topi yami utobho yayilisosha leZimbabwe wapaolimpi yenkululeko yona yezipha leyo, walwa phakathi kwapesimpini kade zaye siphela isenti even eyodwa, uwabayelusosha olo kodwa wayangabi vela simazi vele nokuthi wayangabi bamngcwaba ngabi nokuthi osaphila vele emhlabeni vasimazi, sagcina bese kuyinifomu yesisosha leyo esempini zaze kwabakho konke leZimbabwe ayizinzi zizanipefa ngezizwisisi vela ngithandi ngokuyandlela ubaba mngathi esamfunda ngenxa yeZANU.
Njani balaleli labasakazi beStudio 7, igama nguRobson Mwale, ngilapha eRandfontein eJohannesburg. Ngithi isimo seZimbabwe sinzima, khona manje kakulaphethroli, abantu bazophila njani ngoba sesisiya kukhisimusi? Akunamali, akunaphethroli, khona manje kuthiwa kongena imali entsha, izosiza ngani izinto zingekho? Eyi, kwaze bahlupheka abantu ekuze, asazi ukuthi kophetha ngani.
Ivuka njani basakazi beStudio 7 lani lonke balaleli? Sikudaba lemali le kuthiwa izaba khona, lokho siyakurumbisa kakhulu. Alubana kungenzakala singatshawa ameni omkhulu, ngoba sithwele nzima nge-eco cash ethatha hafu hafu, kungathi yiyo esebenzayo. Nxa imali le ingaba khona ukuthi kube le mali emabhenki, singabonga kakhulu. Ngiyabonga khwekhwe.
Vele iqiniso akula muntu ongakwaziyo, ivili ngubani lobani, akula muntu ongakwaziyo ukuthi ilizwe libulewe ngumnankagwa lomgaso, akula muntu ongakwaziyo iqiniso nje segcekezi, akula muntu ongakwaziyo ukuvuka nje ugawulela kodingimuzi futhi laba besima bethi ma-sanction ma-sanction, yeyo ncindezela ilizwe. Ilizwe labulawa ngumnankagwa lomgaso butshontshi, abantu laba balutha ilizwe 37 years, ilizwe bathi lalizoba lebhalansi njani? Malithi liyabhalansa ngapha bagamula ngapha liyabagamula, lalizobhalansa njani ilizwe? Ilizwe labula ngumnankagwa lomgaba, iqiniso vele lihle, akula muntu ongakwaziyo. Siyabatshela ke thina, ilizwe labula ngumnankagwa lomgaba, betshontsha izikhohlakali lezi. imali umgabe wazohamba layo imali le yamlahla yadlaliswa yilahlana lo umgabe imali le umnanga kwa antiza ngayo kusa namalanga abayiconja bebonke izizwe labula umnanga kwa lo umgabe kanti waye bengakhumeli lo umnanga kwa ayekele ukuhamba izindlu zakhe lezi ezingakhanyini le mali ayisebenzise ebantwini abahluphekayo elizweni le mali athenga imithi ezibhedlela la le mali aholise ama-doctors aholise ama-teacher dani ukuthi ebele kwezula ngayo ebhizi ehambe esiyabuka abangani bakhe esiyalala esidla kahle abantu angabelambili utazi lo mnanga kwa lo uzothiwa yeyi ngifuna ukuvusa ilizwe umuntu endiza ukusa namalanga ilizwe lakula mnanga kwa lo mgaba kula muntu ongakwaziyo lo masiseyila la baba qamba amanga bethi ma-sanction ama-sanction one
labo ke bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ukhumbule ukuba nanxa urekhoda ube sendaweni ethuliyo engelamsindo ukuze uzwakale kuhle. When you say le pimbo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ugatsha olubona ngezempila kahle emhlabeni jikelele olwe World Health Organization luthi eNigeria yilo elikhokhelayo ngenani labantu ababulawa ngomkhuhlane wemvukuzane ezwekazi le-Afrika. Abalwela amalungelo bathi ukubandlululwa kwabesifazana kwele Botswana kuyaqhubeka nanku phela bathathu kuphela abanqobileyo kukhetho lwamalunga ePhalamende olusanda kwedlula. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Amalunga edale lePhalamende lezinga laphansi leHouse of Representatives azavota namuhla ukuze uphenyo lwamacala etheswa uMongameli Donald Trump libandla eliphikisayo elamademokrasi kube semthethweni. Inengi lithi ivoti le izapasa ngoba leli dale lilawulwa ngamademokrats ayiwo ethesa uTrump icala lokwephula umthetho ngokwethusela umongameli wakwele Ukraine ukuthi nxa engaphenyanga amacala enkohlakalo. UTrump athi adalwa ngowake waba ngumsekeli kamongameli weMelika umnumzana Joe Biden lendodana yakhe. Ele Ukraine belingasoze lithole uncedo lwemali yokuzivikela ephuma kuhulumende weMelika. AmaDemocrats engaphumelela kudaba lokwethesa uTrump amacala idale lePhalamende laphezulu eleSenate yilo elizatshutshisa lawa macala. Leli dale likhokhelwa libandla likaTrump elama-Republicans. Ukuhlaziya lolu daba sixhume umkhokheli weMDC khonapha eMelika, MDCT khonapha eMelika, umnumzana Dan Moyo.
Ivoti le House of Representatives ibalulekile kakhulu ekuthini iWhite House ibilokhu ithi udaba lolu loku-investigata olwe-impeachment alukho emthethweni ngoba akukabi le voti ephale lolungelo lokuthi i-investigation leyenzakale. Noma nje sazi ukuthi ivoti le is just procedural ngoba uku-investigata indaba ye-impeachment yona ngokwayo ayi-need ukuthi kube le voti. Kodwa ivoti-ke from iParliament bayeyobuya evoti isilabantu abaningi ilama members ama Congress amaningi avumelana layo ukuthi qhubekele phambili. I think izokhombisa ukuthi ukuba serious kwalolu dawa ngoba njalo izokhombisa ukuthi angaki ama Republican aku House of Representatives avumelana lokuthi investigation leqhubekele phambili.
Ivoti le ilakho ukupasa edale le House of Representatives ngoba lilawulwa ngabebandla lama Democrats abayibo abethesa uTrump icala kodwa ku Senate ke ngale elawulwa ngama Republicans.
Well, umthetho uthi well siyazi ukuthi e House of Representatives i majority yakhona ngama Democrats. So kusobala ukuthi izopasa. Okuqakathekileyo ukuthi abantu bakwazi ukuthi i-Senate akusukuthi layo iyavota ukuthi impeachment ibe khona noma ingabe khona. I-Senate yona-ke singathi ithithwa njengedale lapho-ke ma ukuthi i-impeachment ipasile ku-House of Representatives. E-Senate lapho-ke sokulidale lapho okuzothethwa khona icala lakhona elingabe kuthiwa lenziwe ngu-president. Hhayi ukuthi bayavota e-Senate kodwa kula kuzothethwa khona icala i-Senate bese i-acta njengalokhu esikubiza ukuthi i-jury. I-jury-ke yona ezodecida ukuthi ngobuningi babo ukuthi icala leli bandaka babona ukuthi ngempela upresident unecala lenzayo nalabo bathi hhayi cha akusicala elifuna impeachment. Kula kuzokwenzayo khona ku-Senate-ke lokho.
Kodwa njengoba beyibo abalawula leli dale abebandla lama-Republicans bayenelisa ukuthi bathi hayi akulacala esilibonayo thina lapha.
Ye, bayenelisa ukuthi bangakusho lokho. That's why ubona uSpeaker Pelosi we-House of Representatives ubengajahanga kakhulu ukuthi kwenziwe impeachment ngoba esazi ukuthi ama-Republican acontrola i-Senate and bangakwazi ukuthi bachuchise ukuthi akulacala okwenzekele. Kodwa i-evidence esiyibonayo ngendaba yokuphula umthetho enziwe ngu-president kusho ukuthi kukhona ama-Republican nawo asebona ukuthi angeke akwanise ukuthi abe sesayidini likapresident Trump.
Umnumzana Dan Moyo ngomgcini sihlalo webandla le-MDCT khonapha eMelika. Kwabalandela umdlalo we-baseball khonapha eMelika njalo iqembu le-Washington Nationals yilo eliphakamise inkezo ye-World Series lamhlanje ngemva kokubhuqa ele-Houston Astros nge-6-2. Isa kuphela yengoma kagibela bemsola ingoma ethi ukubekezela esihle fune kudlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi niphiwa amandla. Usigqibela ke uhlelo lwezindaba zethu zekuseni kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. ukwehlukana kwemibiko ethulwe ngusibalukhulu webhanga elikhulu lomphathintambo wezemali phezu kokwethulwa kwemali entsha sokuthiye abanye bedidekile. Umhlangano wokuhlela uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende ngomnyaka ozayo uyaqala namhla eVictoria Falls. Likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past 7. Abasibukeleyo kuFacebook siyaxolisa namhlanje kasibanga lesikhathi isokubala imbiko yenu. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.